lokhu esele kulabanye abaledlabuzane lokufuna ukwenza ipolitiki lalapha ngekho khona. Kulabanye ababona ngazo abantu abona kumele ukuthi ngabe labo yibo abangenayo babusa bahla labo. Akula umuntu oqinisileyo khonapho okhuluma into leqiniso. Bonke balamanga abantu bonabo. Baqalise besithi isitoyitoya sisilwa le corruption. Jike manje sokuvuka sokubotshwa labo meya babeHarare ngapha babotshela ubusela. So amasela siyawathola khona kuMDC, amasela khona kuCivil Society, amasela khona kuZANU PF. So into yabo leyidlizaba labantu nje abanye abafuna ukuthi badinge irelevance, abanye sizwa ukuthi abathuwa izimali kumbe kungamanga ngambe kuliqiniso ezokuthi bayenze kube lokutshengisela lokhu.
Ngiye kuye ubaba uNdlovu lapha, wena uthini ngalokho sokukhulunywe ngubaba
uSibanda? Nyamuzwa uyakhuluma kodwa ke na umlalelisisa ilanguage yakhe ingani uvikela bonabo abahlukuluza abantwana bezimbabwe. I-COVID-19 yebo kambe iyazakala ikhona, kuliqiniso lokho, kodwa kube sesikhangela ezimbabwe ke lockdown yangikhona ke isifakwe indefinite ukuthi akusashiwo ukuthi abantu balockdown kuze kube nini. Abantu bahlela njani izinhlelo zabo? Okwesibili-ke laba abaqoqela ukuthi kube lokutshengisela mhlaka 31 July, kumele kwenzakala ukuthi ngaso MDC Alliance kodwa-ke libandla okuthiwa-ke likangarivuma umfundisi kulilungelo eligcweleyo-ke lomntwana weZimbabwe loba engubani ukuthi atshengisele akhonone ngalokho akubona kungahambe kuhle. Yikho-ke nxa sikhumbula kuhle ngo-2017 kwaba lokutshengisela okwakhipha umgqabo esikhundleni, amasotsha akhulula abantu for the first time, abantu bahamba bayafika e-State House eHarare nakobulawayo, indawo ezilayo angazifike ngoba amasotsha elibavumela ngoba efuna ukukhipha umgqabo afake umnangako. Yikho kambe siyakwazi ukuthi sine-COVID-19 abatshengiselayo yinto abayaziyo naleyo, nxa betshengisela bazabe bezalungiselela ukuthi bahambelane lama-conditions enalawo. I-lockdown le-curfew le sesikhumbuza kudala thina-ke esahluluze egrawundi kule curfew kungahambi ebusuku, kuyatshengisela nje ukuthi-ke uhulumende kamnankagwa usebuyele kuhlelo zakhe zikabo-81 kwesikhathi segrawundi ukuthi abantu banqatshelwe ukuba lamalungelo abagcweleyo. Yikho sithi thina abafuna ukutshengisela sontenguqondile yebo kambe ama-conditions e-COVID-19 alandelwa, bazalandela, akulanto embi ngakhona lokho.
Ye nanto ke udaba mfundisi Sibanda.
Baba Ndlovu, okwegugurawundi ngicela singakufaki lapha ngoba ayisuwe wedwa wabona igugurawundi, lami ngaba kulikhefu sonke sisuke emadobo. Okwesibili, i-section 59 we-constitution lingambali yedwa, umbale uqale ubale ku-section 58. U-section 58 uthi yena lathi esingafuni ukutshengisela silelungelo lokuvikelwa isisekelo sombuso esifana naye, esokuthi nxa singafuni ukutshengiselwa silelungelo ukuthi singafuswa ekutshengiseleni. So asibaleli u-section 59, siqale savala u-section 58. Okwesithathu, uthi u-constitution iclear ukuthi nxa usenza amalungelo akho awangaphambanisi amalungelo ami. Manje nxa sokunje sikhuluma ngokwe-COVID-19 lokhu, mina mqobo ngimbuzile ungarivumi ukuthi uzamenza njani ukuthi abantu bangamemethekisi i-COVID-19, wehlule kungiphendule. Okwesibili, uPromise Mkhwananzi ngibona amavidiyo asecular time ebhode eHarare eqoqa abantu ukuthi bazotshengisela bengagqokanga amamaski, bengabebeminyene begqoka izikipa ezimnyama. Ngakuthumezela le vidiyo yangikhona, ubusungitshela ukuthi amamuntu yena lowo uzakwanisa ukuthi abuthalele abantu baqede lapho batshengisele belandelela izinqumo ze-World Health Organization. Okwesithathu Ndlovu, ukuthatha ukuthi ngoba ngo-2017 sangcwaba umntwana, sabulala umntana wethu samngcwaba, akwenzi akukhwalifaya akujustify ukuthi ngo-2020 siphinde into efana nayo. Ngo-2017 sasetshenziswa izanu satoyitoya sonke, seze siqedile izanu yaphiyaye uChina Masa wathi yena yinto yawo. So kutsho ukuthi indaba leyi ayilani lo section 59 ngabantu abajonge ukugencula uhulumende. Kanti i-constitution efana nayo masiyilandela ithi yena uhulumende kumele simkhiphe ngokhetho. So laba bafuna ukukhipha uhulumende bengafikanga ku-2023 ngokhetho, into abafuna ukuyenza ayikho emthethweni.
Ye, nanto ke uDaba Ndlovu. E-South Africa kukhona i-curfew la kwamanye amazwe, kodwa abakhulumi lokhu okukhulunywa eZimbabwe. Uthini wena?
Uchilo uSibanda ukuthi e-South Africa kuqalisa ngo-9 ihola lesishiyagalolunye ebusuku. Lapha eZimbabwe iqalisa ngo-6 o'clock. Kathesi lesesibalekile saba sezindlini. Laba abangela mahambelo-ke, abangela zabo izimota-ke, lokho ebelayinile lokudlubha. Uthi lozabachayela esedorobheni bahlukuluzwa ngamasosha lamapholisa. Kuyadanisa-ke ukuthi-ke umfundisi njengobe ngumfundisi maybe uyaprofitha ukuthi sesazi ukuthi i-demonstration leyo izaba njani. Abantu basoze-ke bavikela, soze-ke babe lama-maski, soze babe lama-sanitizer. Kuyasimangalisa ukuthi kusekwazi njani khona kungakenzakali kumbe uyaprofitha njengobe ngumfundisi.